sendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 22 kuzibandlela 2019 ngotungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
inkinga enkulu which they have done omnangagwe to undermine themselves indaba ye-rule of law and sebeyisusile bayibulala i-rule of law.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphenduke ekhaya izolo ngemva kokwesula uhambo lwakhe lokuya eDavos kwele Switzerland, esithi uzelungisisa ukufuthelana okukhona elizweni. Kambe uza kwenelisa lokhu na?
Abameli bephalamende bebandla lethu bathwele liqhubu bathiwa ngamapolisa namasoja. So iningi lethu lesingene emlindini ngoba akusincedi ukuthi sibotshe thina sinomsebenzi omkhulu kangaka.
Ibandla le-MDC selilobele edale lephalamende likhonona ngokuhlukuluzwa lokubotshwa mahlayana kwamalunga alo aleli dale. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika ziqoqa ukutshengisela esikhondweni someli weZimbabwe zisola ukwenzakalayo elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphenduke ekhaya izolo ebusuku evela ezwekazi le-Europe lapho asuke khona uhambo lwakhe lungakapheli, esithi uzezama ukuqeda ukufuthelana okubangelwe ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota lokuhlukuluzwa kwabantu ngamasotsha lamapholisa. Umnangagwa wethekelele amazwe amane abalisa ele-Azerbaijan, ele-Russia, ele-Kazakhstan, lele-Belarus. Namuhla ubemele abe kwele Switzerland eDavos emhlanganweni we-World Economic Forum. Kodwa umnangagwa wazise ngesonto ukuthi usephenduka ekhaya kulandela ukutshaywa lokubulawa kwabantu ngamasotsha lamapholisa ebethe sayicala lokuphatheka kudlakela oluqhamuke ngesikhathi sokukhalala umsebenzi. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube nguye osizamela umnangagwa kulumhlangano. Umbuzo omkhulu obuzwa ngabanengi ngothi kuyini kahle kahle umnangagwa aza kwenza okungaqeda ukufuthelana okukhona. Ukuphendula lumbuzo sixhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Calvin Manduna.
Angazi ukuthi uzaqalela ngaphi, mhlawumbe bazaqalisa ukukhanya indaba ye-security ngoba kulama-strike lawa lama-riots. So I suppose indaba yokuqala ukuthi abantu bebe-secure again, abantu bebuyele emsebenzini, amasotsha babuyele kuma-barracks. Kodwa indaba ye-economy leyo angazi ukuthi bazayiqala njani. So mhlawumbe bazabona nxa uminister of finance ephendukile uMthuli Ncube from eDavos ukuthi bengayenza njani. Kodwa at least bengadila le ndaba ye-security, that will resolve at least i-issue leyi yokuthi abantu bebuyele emsebenzini and then bekhanye izinto ze-economy.
Kulabanye kubandla le-ZANU PF abafana lo Mayor Watsikajikena labo Terence Mokupe abathi kulo mshesha phansi oqhutshwa ngabanye kubandla likaMnangagwa abazama ukumsusa embusweni, ulubona njani lolo daba?
It's very disappointing nxa ngizindaba leyi ngoba nxa likhumbula ngesikhathi kaMgabe satshona the last 2 years two or three years ngesikhathi kaMgabe lokhu benza kwama-factions and i-economy ayisazange ithole i-attention ukuthi bazadevelop i-economy njani, bebesebenza kwama-factions kuphela. And so kukhanya ngani sokuphendukile. Angazi ukuthi iqiniso liyiliphi khonapho ukuthi ama-factions siyazukule coastleg kulani-lani. Kodwa if it is true ukuthi sokunjalo, a frightening development, leyo but okay, and there's no smoke without fire. There's something over there.
Uchi, lukubana, kuyadingeka ukuthi umnangagwa alungisise indaba yokuhlaliseka kwabantu andubana aye kudaba lomnotho welizwe mhlawumbe umthule ncube engaphenduka. Abantu ubona belaso yini isineke leso manduna nxa sikhangela ukuhlupheka okukhona elizweni.
Isithembo sibili abantu abasela kumnangagwa ngumuntu owangena sibili abantu bemthembile even abanye abaku-opposition and amanye amazwe babesithi give him a chance abanye went so far besithi ngumuntu osincere. Akusela thembo really. I think the last 6 months usetshengisile ukuthi sibili ngumuntu ongakwazi ukuthi bayenzani. Singakwazi ukuthi Minister of Finance how far is he culpable kulezo ndaba. Kodwa kukhanya ngathi abakwanisi sibili ukulungisa i-economy kuyabehlula. So abantu they are losing ithembo leli ku team kaMnangagwa. Angaze ngxenye bazayenza icabinet shake up ukutshintsha abantu including e-reserve bank omangunja laba abalethi bond note. Engxenye bengatshintsha i-team mhlawumbe abantu bengabona ukuthi uyazama ukutshintsha izinto efaka abantu abatsha. Maybe that will bring confidence entsha from abantu. Kodwa wakathesi i-crew ekhona leyo kathesi abantu abasela thembo sibili ukuthi uzakwanisa ukulungisa ama-problems ethu kathesi.
Abatshali bezimali bakwamanye amazwe bathini nxa bebona yonke inyakanyaka ingxabangxoza eyenzakalayo ekhaya, ukutshaywa kwabantu, ukudutshulwa, ukubulawa kwabantu ngamasotsha okwenzakalayo?
Ama-investor ayatshiyana. Ngathi mina ama-investor in the West kwamazwe njengomelika e-Britain ne-France lande Europe bona nxa ubona ku-BBC lamanye ama-news uyabona ukuthi vele akusela thembo because ama-investor aqakathekileyo sibili they won't look twice eZimbabwe. Inkinga enkulu which they have done omnangagwa to undermine themselves indaba ye-rule of law and sebeyisusile bayibulala i-rule of law.
Umnumzana Calvin Manduna yingcwethi kwezenotho uqhuba izifundo zakhe ze-PhD e-Howard University khonapha eMelika. Siphinde sabuza njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube ukuthi kuyini okumqoka uhulumende amele akwenze ukulungisisa umnotho.
I-bond note kalihambe. Okwesibili okumele uhulumende akwenze yikulwa lobugebengu bona lobo esithi thina yi-corruption. I-corruption yiyo edilizi ilizwe. Ububi bakhona yikuthi abantu abakuhulumende yibo abaphakathi kwe-corruption, yibo abathengisa imali yangaphandle emgwaqweni lapho, yibo abanikazi babosiphatheleni, yibo abaqhatshi osiphatheleni, yibo abanikazi be-corruption. Nxa kunjalo kungazange kwasuswa khona lokhuyana kulalizwe elingama izinto zisebenza kanjalo uhulumende enguyo olamabhizinisi okudiliza ilizwe. Kube sokusithi okunye kasibeni ndawonye abantu babuye ndawonye kube lokukhulumisana kwezepolitiki ngendlela okungakhona sekusiya kancane kancane kusitsho kuveza ukuthi kuyadingeka lokho esacina silakho ngo-2009 esingathi thina yi-government of national unity kumbe inclusive government eletha abantu bonke kungakhathalekile ukuthi bawina kumbe bawina ngokhetho. Kungagcina kudingeka khona lokho. Angilasiqiniseko sokuthi yinto edingakala namhlanje kodwa isiqiniseko engilaso ukuthi nxa kulokhu kume ngalindlela yikho kumele kusetshenzelwe yikho kuze kugcine kusenzakala khona lokhu. Kodwa angakwenza namhlanje uhulumende kungakafiki government of national unity kumbe inclusive government nxa ngabe idingeka lapho iyabe idingeka khona yikuthi asuse i-bond note alwe le-corruption. Nga ngabe i-bond note likhona kulala pho kuyiwa khona sengike ngasho khona lokho.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ivandla le-MDC selilobele usomlomo wedale lephalamende likhonona ngokubotshwa lokuhlukuluzwa kwamalunga alo aleli dale. Umgcini sihlalo webandla leli unkosazana Thabita Khumalo uthi amalunga abophose wonke awedale lephalamende asecatshile. amapolisa afike endlini kamakhumalo ngesonto efuna ukumbopha kodwa amswela ngoba wayesezwile ukuthi uyadingwa wahle wabaleka. Umakhumalo uchazisele uChris Gande weStudio 7 okunengi.
Abameli bephalamende bebandla lethu bathwele luxubhu, sikhuluma kunje nje ngichiki lobhanqa badingwa ngamapolisa lamasotsha. So iningi lethu sesingene emlindini ngoba kakusincedi ukuthi sibotshe, thina sinomsebenzi omkhulu kangaka ukuthi siphathise abantwana baseZimbabwe sibe yisikhulumi zabo.
Manje lizayenzani njengoba sisizwa ukubana balidinga okwakatheso kokuthi lizaphila njani wona la malanga licatshile?
Mina njengenkokheli yabameli bephalamende edale lephalamende yaseZimbabwe sengibhalwe ugwalo ezengithumele kuspika ngikhalakhala ngokuhlukuluzwa kwabameli bephalamende bebandla lami lokwephulwa kwesisekelo sombuso sakuleli lizwe, lokwephulwa kwesisekelo sombuso sakuleli lizwe ngokwephula ilungelo labameli bephalamende ebebandla lethu.
Manje nxa kuyukuthi sokumele liyedale lephalamende linalidingwa, lizakwenza njani?
Ugwalo lolu engilobileyo kusikhulumi sephalamende ubaba u-advocate Jacob Mudenda ngibambile lolo daba ukuthi njengoba mhlaka 29 January kumele iphalamende yabivulwa. So bengikhalaza ukuthi ngazi ukuthi abameli bephalamende bebandla lethu bangalondolozeka yini kumbe bazahlukuluzwa uma sebebuya ephalamende.
Wona amagqwetha yenu athini ngodaba lona?
Hhayi, amagqwetha yethu asinayezile ukuthi singafika esikhathini sokuthi saneliswe ukuthi sibanje. Kumele singaze sahamba singena magqwetha, kumele sibazise ukwenzeka ukuthi basiphelekezele emapholiseni.
Sizwa kuthiwa abakhona sebebotshiwe amalunga ayedale lephalamende ayo ebandla lenu. Lizwa kuthiwa betheswa macala bani njalo baphathwa njani entilongweni la?
Abameli bephalamende bebandla lethu abasentolongweni batheswa umlando wokuthi ukuxokozela okwenzakale kuleli lizwe kwenziwe yibo. Kodwa iqiniso sonke siyalazi ukuthi ibandla leZimbabwe Congress of Trade Unions ladweba ugwalo olwagcwala umhlaba wonke jikelele lusazisa izizalwane zaseZimbabwe ukuthi bafuna ukulungiselela ukuthi izizalwane zaseZimbabwe, izisebenzi zaseZimbabwe zingazaya zikhala lomsebenzi zihlale ezindlini ngodaba lokuthi amafutha enqola zomlilo asekhwelile. Ukukhwela kwamafutha lo la kwenza ukuthi imiholo yabo ingaze yaba imiholo ebahambisa emakhaya. Njalo thina njengebandla le-MDC sibaxhasile ngodaba lokuthi bavele bangabazali bethu sasungula ibandla lezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions. So sakhuthaza abalandeli bethu ukuthi bahlale ezindlini ekwenzela sixhase izisebenzi zakuleli lizwe ezingasahambi le mali eyenza ukuthi bagcine imoli zabo labo bazigcine.
Manje bonabo asebebotshiwe kuthiwa baphethwe njani phakathi khona?
Esenguzwile ngabakobulawayo abangenile ekhothi namhlanje kuthiwe ngababuyele ezitokisini bazaphenduka, abanye baphenduka mhlaka 23, abanye kuzaphenduka ekhothi mhlaka 29, banyitshe amabheyili.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngomgcinisihlalo webandla le-MDC. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulabesilisa ababili abamiswe phambi komthethwandaba kobulawayo izolo besetheswa icala lokubulala ipolisa ngesikhathi sokutengisela esaladeni ngeviki edluleyo. Lanxa amasosha lamapolisa ebulale abantu ngesikhathi sokukhalala umsebenzi, iphephandaba le-Herald lithi amapolisa lamasosha aziphathe ngendlela ebukekayo kakhulu ngaleso sikhathi. Soko isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu kungaba yikubingelela izihlobo labangane kumbe kungaba yini okwenzakalayo elizweni.
Ngiyalibingelela lonke kustudio 7 igama lami yumelusi ngidabuka lapha eGuba. Le ndaba inzima, ibuhlungu kakhulu ngempela. Abantu bayafa baphela, batshaywa, babulalwa. Siyakubona impela wonke umuntu ukubhekile, umhlaba wonke ukubhekile. Lo Nkulunkulu osezulwini ukubhekile. Umntanga kwa engena kuba ngupresident. Vele abantu abaningi bekhala bethena abamthembi ngoba waqeda abantu abaningi kakhulu ngesikhathi sekubrawundi. Kambanje laba bangathembi abangazange bakubona abangaphandle kwamazwe bayakubona namhlanje ukuthi uMnankagwa uvele umuntu ongalunganga ngoba lokhu akwenzayo nanoma umhlaba wonke usola bonke abantu basola kodwa yena kuye akuthi thika njalo isifalo lesi bafuna balengqondo kuwe ngumhlaba singabantu abaningi kakhulu abafilele but kuye nxa uqathanisa lokhu owenzakala isikhathi sekugurawundi kuyinto encane kakhulu. Ibuhlungu kakhulu le ndaba kodwa-ke uNkulunkulu ekhona esezulwini igazi lomuntu uchitha wakhe. Kwesinye isikhathi abadala abadayi liza lokuningi njengoba nabo bena bayaxabana kuzanu-P F laphana kwelinye ilanga sizofika sikhuluma kuye konke sikufaka uNkulunkulu kungela ndlela esingayenza but mina ngwabe umbono ngisola iNingizimu Afrika, South Africa eyiyona eyavumela umuntu lowo eseqotshiwe umgabe bamvumela bamgcina bambisela eZimbabwe. Namhlanje ubela abantu bakubhekile bathule abakhulumi lutho.
Ilizwe lethu lifuna abakhokheli abalalelayo abake bakhiphe ibhondi nothi leyo. Ibhondi nothi leyo yiyo kanye kahle kahle dalela ihlupho zonke lezi singazo. You cannot give people bond not salaries, yet services demand US dollar and rand. Abahlukane nakho lokhu kuyinto kuthiwa bond is not equivalent to US dollar, it's a lie ukuthi kuyafana lokhu kwezinto. Namanga nje asegcekeni bayakwazi nabo why kuze kufa abantu ngenxa yento ezilungisekayo abazikhangeleni. Because bona they are mopping up the US dollar on the market. Banike abantu ababathi ipovu, ibond. The same people whom they wanted ukuthi babavotele and babavotela futhi. You punishing the people who voted you into power. What for?
Eh bafowethu linjani linjani asilalele lapha indaba lichuka-chuka lelizwe liphethwe ngamasela abahulukuqi abahuquluzi bomnotho so abakwenzayo manje bona benzela iziso zabo bacabangela bona bodwa laba bantu bantshontsha namanje basantshontsha so abantu baright batoyitola uma abantu betshengisela baright ilungelo labo ukuthi batshengisele so angazi ukuthi babulawelani ngoba ubulala umuntu kula umuntu we-AK-47 umuntu ongaphathanga lutho phethilitshe kuthiwa yamasosha afundileyo umalema wathi abantu ezimbabwe bafundile bhadabala ngqondo yiyo le nto iqinisile ngeke ulwe nomuntu ongaphathanga lutho wena uthwele i-AK-47 khona manje bahamba bethumba abantu nabantu banyamalala bakwazi ukuthi bayena yini naleyo yanyanyisa into yabo leyo uMnankagwa vele ngumbulali siyamazi nguye wasayinela igugu rawundi ukuthi izobulala amaNdebele namanje nguye sasayinela ukuthi kubulawa abantu kuthiwa ubaba ubaba onjalo ihlabisi kababa upresident onjani nalo ubulala abantu ilungelo labantu ukutoyitoya kula msebenzi abantu bakuthola izertificate bagraduatile from university from kuphi kuphi but akula nto abantu abayitholayo akunamsebenzi from university uzothengisa i-airtime from university utshona uthengisa amatamatisi likubona njani khonoko please 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 ngicela liyifunde liyivule le audio.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko umlaleli. Njengoba i-WhatsApp isivuliwe nje kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Siza kudlalela wona umbiko wakho khonapha emsakazweni. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umhlamuki obezibophele ngebhomba ubikwa ezame ukubulala amasoja kwele Melika kwele Syria izolo kodwa wehluleka. Kulabantu abalichumi abafele engozini yesikepe zakwele Tanzania ezimbili ezilumathe umlilo duzane le Crimea. Isizalwane zeZimbabwe esihlala eMelika zithi zizatshengisela esigodlweni someli weZimbabwe edolobheni leWashington DC ngolwesihlanu zisola ukuhlukuluzwa kwabantu ngamasotsha lamapholisa kanye lokutshabalala komnotho osokubangele ukuhlupheka okukhulu ebantwini. Sixoxele omunye wabaqoqa ukutshengisela lokhu umnumzana Dan Moyo.
Well, ukhona oqhakatheka kakhulu ukuthi okwenzakala ekhaya sokukubi kakhulu and asiboni ukuthi kule solution engabe iyavela so far and sokwenza ukuthi lati kumele asingeke lokho sithule nje sikhangele singakwazi ukuthi singanceda ngani. So okungcono ukuthi lati siphakame siye embassy yeZimbabwe siyotshengisela khona sinikeze lati imibono yethu lama demands ethu esifuna ukuthi ngabe sibona kusenzakala ukuthi izinto zibuyele back to normal ekhaya ngoba akungeke kuqhubeke the way okungakhona abantu bechaywa bebulawa lati sikhangele singakhulumi le international community sokumele yazi ukuthi izinto ezinjalo zenzeka eZimbabwe sokufunakala intervention ukuthi kustophe konke lokho esikubona.
Lizahlangana litshengisele lingabantu bezombusazwe kumbe uZulu wonke nje oweZimbabwe jikelele.
Sibiza uZulu wonke nje oweZimbabwe jikelele ngoba lolu daba soludaba olungaphezulu kwezombusazwe lezamaparty sokuyinto esifuna wonke umZimbabwe ngoba sonke sinje siya affectwa izisebe zethu ezisekhaya nje impilo nje in general yamaZimbabweans right now ayisamanga kuhle ngalolu daba. Therefore kufunakala wonke umuntu waseZimbabwe ukuthi aphakame abe khona laye atsho ivoice yakhe ukubana into le ayengeke iqhubeke nje ngalendlela kungela ncedo olwenzakalayo olubonisayo ukuthi impilo yabantu ingatshintshwa.
Ukona kungalungisiswa njani konke lokho okuhluphayo amasosha lamapolisa lawa achiyane lokuhlukuluza abantu?
Well, okokuqala okuqakathekileyo ukuthi uhulumende kumele aqale ukulalela abantu. Umnangagwa size sihlangane laye eNew York samtshela izikhalazo zethu sanika lama idea esibona ukuthi angasiza uhulumende asize iZimbabwe iqale ukuthuthuka. Washo naye wathi yena umongameli olalelayo ovula indlebe. Sathi ke thina okay, based on that sithi ke thina nanku again once again sesisiza ke sizobonisana ngokuthi idaba lolu lutshintshe. Okokuqala angeke nje amasosha ukuthi aqhubeke lamapolisa ehlukumeza abantu echaya abantu ebulala abantu is a no-no and into yokuqala ukuthi kumele uhulumende ayenze. Okwesibili uhulumende kumele alalele izikhalazo zabantu ngoba siyazi ukubana ukukhuphuka kwentengo yepetrol ku-affecta abantu abaningi, imiholo yabo ilokhu ingakhuphukanga. So ba-expecta kanjani ukuthi abantu ba-survive? Then ziningi izinto zakhona kulama transaction fees abawafakayo for ukuthumezelana izimali. Konke khona lokhu izinto ezi-affecta abantu abavele bengela misebenzi. Thina sifuna iZimbabwe ivuleke ukuthi ama-investors akwazi ukuthi abuye eZimbabwe athuthukise ilizwe, ilizwe liqala ukuthi likhuphuke. Angeke kwenzeke konke khona lokhu ngodlame olukhona esilubonayo. Akula investor ngisho i-one ongafisa ukuthi afake investment yakhe ku-environment enjalo.
Umnumzana Denmoyo, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ngabalivuka njani sobo esithandekayo selule phela imizimba lingabalivuka njani kobulawayo ePlumtree mamukachini kucholocho kutichita gechenge ekezi kwanda nitsuile buyani Bainbridge. Yazi kunenge okulidlayo bantu beZimbabwe kunenge okuhluphayo kodwa ngokutsho kwendolwane konke lokhu sizokulungisa. Shimana vandolwane bavina kamona titota bari konke lokho sizokulungisa besiqhubela ke izindaba zethu zekuseni kodwa singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uphenduke ekhaya izolo ngemva kokwesula uhambo lwakhe lokuya kwele Switzerland esithi uzelungisisa ukufuthelana ukukhona elizweni. Ibandla leMDC selilobele edale lePhalamende likhonona ngokuhlukuluzwa nokubotshwa mahlayana kwamalunga alo alelidale. Izizalwane zeZimbabwe esihlala eMelika zizatshengisela esigodlweni someli weZimbabwe khonapha eWashington DC ngolwesihlanu zisola okwenzakalayo. Kwanelo kwamanje mthwakazi likhumbule zikhona izakusihlwa ngowa First Seven. Mina asihlanganeni kwezekuseni njalo ukusasa. Olibalelisayo ngontungamilinkomo. Litshone kuhle.